ukugavunwa kwamazi okwamalanga amathathu ngeviki ikhansili yedolobho lakobulawayo sekuthiye izakhamizi zingazi ukuba ziyophuma nini kulolu dubo. Lokhu kwenzakala izulu lingananga ngemfanelo okubangele ukuba amadamu atholisa uzulu amanzi angatholi amanzi eneleyo lanxa ikhansili isithi udubo olukhona okwamanje alubangelwa inani lamanzi emadamu kodwa imitshina yokumpompa amanzi. Unkosikazi Agnes Ndlovu uchaza udubo ababhekane lalo ngokusilela kwamanzi.
Udubo lwamanzi bonke abantu bayakhala ngazo. Kuhlala emathoyilethi ungaflashwanga amalanga athize, ama-3 days. Ebuya khonapho siyakhelela but asikwanisi. Izinto zokukhelela yizo ezishodayo.
Unkosazana Solani Mangena laye ukhala ngokusilela kwamanzi ethi kubaphilisa nzima.
Hayi, inkinga yamanzi khona sibili. Amanzi lawa ahamba o-3 days asihlukumeza ngoba heyi sigcina kwesikhathi ahamba bengasitelanga lokuthi ahamba sithole ukuthi siyabe singaphilanga. Yiproblemu esibhekanayo.
Usomlomo wekhansili edolobho lakobulawayo unkosikazi Nesisa Mpofu uthi bayazama baphakathi kokulungisa impompi zamanzi ezibangele ukuba bagavunele uzulu amanzi.
Amanzi edolobheni siyananzelela ukuthi lezi nsuku ezedlulileyo sibe ne-water shedding. Esicela ukuchazisa ukuthi i-water shedding le i-temporary. Siyananzelela izakhamizi ukuthi amanzi akhona emadamu akhona up to about 59%. Kodwa okwenzekileyo ukuthi kube lama-challenges e-pumping. Kwaba lama-faults kuma-booster pumps asevisa iNyankuni neMzingwane. Esakunanzelelayo ukuthi ezinye izinto ezifunakalayo ebengazitholi lapha elizweni so ubezidinga and asekwenzile ukuthi within the next few weeks uzabe seqedile iprogram le.
Iningi lezakhamizi likha amanzi ezikotshweni eziduze lamakhaya. Ikhansili sithembise uzulu ukuba baphakathi kokulungisa konke okufileyo okubangele ukuba kube lokugavunwa kwamanzi okwamahola angamashumi amane lasificaminwembili ngeviki. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.